So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanoloka Wande obesiphake indaba zolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-20 Mfufu 2022. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ukungakhulumi ngodlakela lwe-insiza leMantobo okwenziwe ngumongameli Mnangagwa ekobulawayo kutshengisa ukuthi kalani lokulungisisa udaba lwegugura wonke.
Sibona ngani sebesesaba ukuthi abantu baye kuma-election bafuna ukuthi kube lo dli kube le unrest sebezafaka umthetho wokuthi ama-elections kamishwe.
Amapolisa athi uzaphiwa amadola eMelika azinkulungwane ezinhlani $5,000 ololwazi olungakhokhelela ekubothweni kwabantu abalithumi lanye abanakanelwa ukuthi izigebengu ezabamba imota eyayithwele igolide inkunzi.
Nxa sikwazi ukuthi isigila mkhube esithile sihlala kuyiphi indawo, sisukumele phezulu siye enxwebeni indlebe amapholisa, ngoba kusasa bona laba abantu esibavikelayo bazavuka ubhova phezu kwethu.
Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights isilobe ugwalo isipha imbono yawo mayelelana nesehlakalo somlilo owathisa wabulala abantu abalithumi esiqintini sesigodini.
Abantu ezabelweni bengithe zigabeni bangathenwa amadolo lesi sigameko bangasa nanzi ezemvelo zabo. Asiqhubekeni bantu bakithi sikhangele ezemvelo ngoba imvelo yethu impilo yethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi ukungakhulumi ngodlakela lwe-insiza leMatobo okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekobulawayo kutshengisa ukuthi kalani lokulungisisa udaba lwegugurawundi. UMnangagwa ubekobulawayo ngomvulo lapho wakhulume khona ngohlelo lwakhe lokukhumisana umlotha ngokubulawa kwabantu ngombhuqazwe wegugurawundi. Ngelanga linye bekulodlakela olwesabekayo insiza laseMatobo lapho okuzakuba khona lokhetho ngempela sonto. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo.
Kuyamangalisa mahlabezulu ukuthi uPresident Mnangagwa namhlanje ede kobulawayo inzike eMandebeleni ezekhuluma lezinduna ukuthi umbhuqazwe igugurawundi ifanele ukuthi abantu bakhulume kwenzela ukuthi ivalwe abantu bakhumisana umlotha. Angikwazi ukuthi njengopresident kakwazi na ukuthi kwenzakaleni eMatopo langapha eFelabusi lapho abantu bezanu babuyele mota ezibhaliweyo zikhanya betshaya abantu bedubule emoyeni bethusela abantu betshaya ama-MPs betshaya omama labantu bebhasini bezihambela nje bafike bakhutshwa batshaywa kwahle kwakhumbuza igugurawundi. Yikho ke sibuhlungu mahlabezulu ukuthi into le angikwazi ukuthi vele basebebamisele bafunani. Sibona ngani sebesesaba ukuthi abantu baye kuma-election bafuna ukuthi kube lo kube le unrest sebezafaka umthetho wokuthi ama-elections kamishwe. Yikho thina sithi cha siyaphambili konoko abakweze khona sebeqali unyonyovu. Sifuna njalo ukutshela umhlaba leZANU-PF leZEC ukuthi eMatopo leFelabusi ngapha ensiza ngoba kule violence lokho kwephula umthetho electoral Act iparty enza udlame iya disqualifywa sithi nje izeki kayigijime yenza investigation ihle ivalele ngaphandle labo abenze udlame. In English, we are appealing for the perpetrators of violence to be disqualified forthwith. Ngoba sesi kathele sithi enough is enough. Kambe ungasiko kufayi kuphi. Ngapha upresident welizwe ubaba uMnangagwa ugcoba abadala amafutha embuzi esithi hachi akukhulunyiswane. Kodwa lokukhuluma kwakhe ukhanya ngani laye futhi uthreaten abantu. Siphinde sibuze ukuthi kanti iNational Reconciliation Commission ehedwa nguJustice Nare ikhona na. Kachasasanga ubaba upresident ukuthi izinduna lecommission le bazasebenza njani. Kungenani bakithi, thina sifuna ukuthula, sifuna ama elections a free, fair and credible. Ngalokho sithi iparty efeza udlame kayihlivalele phandle ngoba sebephula umthetho. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Amapholisa athi uzaphiwa amadola eMelika azinkulungwane ezinhlanu, US$5,000, ololwazi olungakhokhelela ekubotshweni kwabantu abalijumi lanye abanakanelwa ukuthi izigebengu ezabamba imota eyayithwele igolide inkunzi mhlaka-4 kulinyanga emgwaqweni osuka e-Haumine usiya kobulawayo. Igolide leli libikwa lalibiza imali engena phose kungxenye yesigidi samadola eMelika, US$45,000. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi abasolwa abadingwayo babalisa uXiba Nkosilathi, waziwa njalo ngegama lokuthi Tondirai Vumbunu, Abraham Vumbunu, Elijah Temai Vumbunu, Israel Zulu, David Sanyadwe, Jimmy Konyane, Vincent Ishmael, Chabikwa, Abisina Shuma, obizwa njalo ngokuthi nguDulini, kanye lo Kelvin lo Mike, bona abangaqanjwanga ngezibongo zabo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okuqakathekileyo njalo kumele sibe kwazi singumphakathi ukuthi izigebenga zihlala phakathi kwethu. Ngakho ke kungumlando wethu sonke njengezakhamizi ukuthi nxa sikwazi ukuthi isigilamkhuba esithile sihlala kuyiphi indawo, sisukumele phezulu siye encwebeni indlebe amapholisa, ngoba kusasa bona laba abantu esibavikelayo bazavuka ubhova phezu kwethu. Ngakho ke okudingisiswa kwamapholisa kuqakathekile, njalo umvuzo lo osuthe wabakhona usungaba yintshukuntshu kwabanye abantu ubenze basukumele phezulu, ngoba siyakwazi ukuthi ukhona ohleziyo kwenye indawo okwaziyo ukuthi uzibani lozibani bathatha igolide elingaphoze lifike i-$450,000 nxa sisebenzisa intengo esetshenziswayo. So 11.9 kg asiyogolide elincane, ligolide ke eliphoze lisondele ku-$500,000 ivalu yawo. So nxa kuyukuthi ba-ofi 5,000 imali enkulu emphakathini, ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu basukumele phezulu bayebika ukuthi bangabe belolwazi yini ngalolo daba lokutshontshwa kwegolide, batshele amapholisa ukuze isizwe sincedakale, ukuze umphakathi uncedakale, ngoba ukubanjwa kwesele elilodwa kungabangela ukuthi kugcine kubanjwa amasela amaningi ayiwo asihluphayo vele emphakathini.
Uhlelo lokuthi abalezikhali ezingaphandle komthetho kumele bazihambise emapholiseni njalo kabasoze babotshwe, singabona luphathisa ekwehliseni ubugebengu na?
Uhlelo lokuzinikela ukuthi abantu bahambise izikhali zabo eziyabe zingekho emthethweni emapholiseni luhlelo olunceda ukuthi lo ngabe elo mbhobho wakhe mbe isikhali sakhe esingasela amaphepha aqondileyo la athole ithuba lokuthi ahambise kungaze kufike umgoqo wokuthi laba sebethole lezo zikhali sebengaba izigilamkhuba. Kolokana kuyanceda ukuthi kwehlise inani labantu abangaba lezi khali ezingekho emthethweni. Kube sokusithi ke izigebenga vele esikhathini esiningi zingeke ziyetshiya izikhali zazo ngoba yizwe ezisebenza ngazo. Kodwa ke mbona abantu akuyinto enhle ngoba kuyahlungulula lophana besingathi kuyasesetha. Kube sokusithi laba abayabe sebeselela lezo zikhali ke lanxa amapolisa mbaba umthetho sebesitsho ukuthi lina salinika isikhathi esithile lokuthi lihambise lezo zikhali. Kusho ukuthi neseliseleli lazo yini izigilamkhuba, yini izigelele ezihlukumeza abantu. Kuba sokulula ke nxa umuntu sefice njalo ukuthi sakunika isikhathi sokuthi ubuye uzofakaza uzozinikela wena uzophendukisa lezo sikhali. Kodwa kuzafica ukuthi laba abasele lazo vele yizwe izigilamkhuba, yizwe izigebenga eziphezulu ezisezingeni eliphezulu njalo bangeke bazihambise lezo zikhali ngoba basebenza ngazo. Sokusemandleni ke amapholisa logaja olukhangela ngokulondoloza ukuthula elizweni lazo zonke nje izinhlangothi ezikhangela ngokuthula elizweni ukuthi nxa ke sokufike leso sikhathi sokuthi sokukhangela ukuthi abantu abasela lezo zikhali yibaphi, laba batholakala belezikhali lezi ezingabhaliswa ngokusemthethweni yizwe ke singathi izigilamkhuba lezi ngoba uyabe saleleni umuntu ekwazi ukuthi isikhali sakhe kasilamaphepha aqondileyo, uyabe fukameleni ukumesabisa ukuthi ayefikhiya leso isikhali. Ngakho ke sesikhuthaza abezomthetho ukuthi basukumele phezulu nxa umuntu usetholakala lesikhali esingekho emthethweni esingenamaphepha aqondileyo, yiba abantu abahlukuluza umphakathi, babantu abenza ubugebenge elizweni leZimbabwe. Ngakho ke siyabakhuthaza ukuthi abomthetho basukumele phezulu babambe lezo zigilamkhuba ukuze ilizwe liphephe.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso eMatabeleland Institute for Human Rights isilobe ugwalo lapho ephekhona imbono yayo mayelana labantu abalichumi abalahlekelwe izimpilo zabo ngemva kokuqhamuka komlilo weganga esiqintini sesigodini mhlazi kutheni mfufu. Abantu laba abachayo babezama ukuncedisa ukucitha lomlilo eplazini elithiwa yiRed Rose Farm, kodwa lomlilo wagcina umemetheka wabakhulela wabachisa. Ugwalo lolu olulenhloko ethi 10-10-10 Wildfire Disaster More Needs to be Done for Environmental Activists lupha uhulumende imbono ethile mayelana lemlilo eqaliswa yizigangi mahlayana ukugoqela ukugwetshwa okuqinileyo kanye lenhlawulo ezilesindo kulabo abatholakala belecala lokulumatha umlilo lokunceda imuli ezilahlekelweyo kuzehlakalo ezinje. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi we-Matabeleland Institute for Human Rights ngalolu daba.
Thina njengenhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights silokudana njalo futhi siyahlanganela lalezi muli zabafowethu abangu 10 abasishiye mhla ka 10 October bevolunteer ukucitsha umlilo weganga obusumemetheka shisa umganga lezemvelo endaweni yesigodini. Siyananzelela ukuthi laba bebengabantu akade belezi muli, abanye bebekhanyela abafowabo, beyibo futhi abagcine nabazali babo. Lezi zimuli kathesi ziphakathi kosizi elokulahlekelwa njalo futhi nekusasa labo abakwazi ukuthi liza kuma njani. Sithi xolo sihlobo sami,
khona yimi esingakufunda kumonakalo onje okungasisiza ukuba sivimbele ezinye izehlakalo ezinje nxa sikhangelele phambili.
Yananzelela ukuthi lesi sigameko siyasikhumbuza ukuthi kulezinto eziqakathekileyo okusamele sike sizikhanyele njengelizwe sizilungise nxa kusisakhangelelwe indaba zezemvelo. Okokuqala, siyananzelela ukuthi njengelizwe kule mithetho ekhona ekhangelelwe ukuphanjaniswa kwezemvelo esingathi ngama-environmental crimes, okugoqela khona ukutshiswa komganga lokungcolisa ezemvelo. Imithetho le iyadinga ukuqiniswa njalo futhi kube khona amafine mate izigwebo ezinzima ukuze umuntu owenza lokho ajeziswe kabanzi ngoba lokho kuyatshengisa ukuthi ukuphambanisa ozemvelo okunjengokuchisa kweganga akuqedi umganga lezemvelo kuphela kodwa kuyaphambanisa lempila kahle lenhlala kahle kanye lempilo kaZulu. Okunye njalo esizama ukuthi sikugcuzelele ngalesi sikhathi ukuthi kuqhakathekile ukuthi njengelizwe leZimbabwe sibe le environment court inkantolo ekhangela wona lawo macala awezemvelo ukuze labo abawaphambanisayo bajeziswe sibili ngokufaneleyo. Njalo futhi lesi sigameko sisikhombela ekuthini sike siyikhumbule ukucabanga ngalaba bantu abasezabelweni abakhangela njalo futhi abazinikela ukugcina lokulondoloza esemvelo esithi ngama community environmental defenders.
Indima yama community environmental defenders yona iyiphi?
Ama community environmental defenders laba ngabantu abagcina njalo bevikele ezemvelo kungelambadalo ngothando abalwabo for ilizwe lemvelo lomganga wakibo. Hulumende kabe lendlela yokuthi babe likhona ukuncediswa laba bantu kakhulu nxa sebethe bawela engozini kube khona ukuthi kuyakhanyelwa khonoko.
Ngikuthazo na kubantu abezigabeni ezichiyeneyo mayelana le monakalo njengawona lo sandu kwenzakala.
Abantu ezabelweni bengithe ezigabeni bangathenwa amadolo lesi sigameko bangasa nanzi ezemvelo zabo. Asiqhubekeni bantu bakithi sikhangele ezemvelo ngoba imvelo yethu yimpilo yethu. Sithi lawa madoda angu-10 asitshileyo angamaqhawe ezemvelo kawalale ngokuthula njalo futhi siyohlala sibakhumbula.
Hello ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi weMatabeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni logeyina kumede side weStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Ukumanje ke sikhangela iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi umbuthano wamatijala asekela mongameli Emasoni Mnangagwa enhlanganisweni ethiwa Teachers for ED abemaningi kakhulu okwethuse abasola umbuso okhona. Leli phepha ndaba lithi ukujabula lokugida kwamatijala la kutshengise sobala ukuthi akulambalisi obanjwe ngamandla ukuthi aye emhlanganweni lo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho leBeitbridge usufake imithetho ezakwenza ukugola amacimbi kuphathise lesi sigaba. Leli phephandaba lithi kucatshangelwa ukuba amacimbi agolwa ngomnyaka munye adlula isilinganiso samathani angamakhulu amahlanu 500 tons ebiza imali engamadola eMelika afika phose isigidi i-$1 million ngomnyaka munye. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela kuStudio 7 kubasakazi nabalaleli bakaStudio 7. Ngithanda ukukhumbuza ujaha lo uGawule ukuthi kawuphendulanga umbuzo obewubuzwa intatheli ukuthi kungani labo ababulala umobu lesingi bangakabuti namanje, kungani amalunga ezanu PF ahambe ahlasela esililweni sikamobu lesingi bangabotshwanga kodwa sokubotshwe amalunga e-CCC besethesha icala lokubangela udlwangu. Ngiphinde futhi ngibuze uGawule ngicela ukuthi aphendule leyo mbuzo ayibuzwe ebesiyaphendula lo wami. Ngisithi kuwe jaha Gawule, kungani amalunga ezanu PF ehambe haya fika esililweni sika More Blessing olilingelele olilunga le CCC bebevele besiyafunani khonale phezukwana phezukokuba kuyibo abethesa icala lokubulala uMore Blessing. ngicela ungiphendule leyo umbuzo oyibuzwe wena lo engikubuza wona. Mse ngiyagcwalisa ukuthi gawule angikwazi ukuthi ukhule okunganani kasho angasoze ngubize babo gawule ngubiza ngojaho gawule. Ubothi ubuza umbuzo uphendule iqiniso uphendule umbuzo ungabulokhu bambe uyeke ukukhuluma izinto ezingazwakaliyo. Ukhuluma ngokuthi izithandani yibakulala nezithandani akusebenzi lokho nakuchaza nje ukuthi kungani labo bantu bengakabotshwa nabo. Ene baqinisile uma bethi ubule ngabantu bezaniphiya ngitho yize bebethandana kodwa lo mbuleleyo umthumbileyo wambulala ulilunga lezaniphiyefu lasaye ukuthi ubulele ubulewe ngabasekeli bezaniphiyefu. So yekela nje kube lokhu ukhuluma into engazwakalile kunini abantu lokho bekhala ngawe izinto ozikhulumayo kwemsakazweni kodwa awuyeki awufundi ngani ukuba yindoda eloqotho ekhuluma into ezwakalayo phakathini kumphakathi. Siyabonga okhulumayo ngozintsha ziyamkhonkhoda.
Salibonani Studio 7 njani lonke matabezulu. Ngithi nami ngemphawule lapha ngendaba yombhuqazo ngendaba yegugrawoni ngithi izinduna kaziyekele le nto le yokuthi zisetshenziswe ngomnankakho ngoba kusasa kuzazihlupha kusasa bengacabanga ukuthi ZANU-PF omnankakho uzahlala esembusweni. Izinduna namasobhuku abanye bakhona vele ngabantwana abancane abangazange bakubona lokhu esakubonayo thina okwabonwa ngabantu abadala. So ukuthi besetshenziswe ukuthi benze le nto lento engekho emthethweni ngoba le nto le akusinto yezinduna akusinto yamasobhuku yinto yepolitics. Njalo kumele le nto le ilungiswe i-ICC yibo kumele bathonisise labo mnankakho laba hhayi abantu nje ukuthi amasobhuku nani bethethe izimali lama-default imoto lezi besezenzeka. Kuzabahlupha kusasa kakhulu. Ukhuluma nje ngilapha nami ejohannesburg
sibingelele kumuli yasezimbabwe kanye labo umsakazi we-Studio 7 abethu besiphathele lolu hlelo olumnandi kangaka. Nako okunye bentingi ngikuphawule sibonge kizo zonke izikhulumo ezikhulumayo la kodwa besicela ukuthi wonke umuntu wasezimbabwe eke zame ukuhlolisisa ngokhetho ukuthi kumele siqhubeni njani. Ngisitsho kubaphathi ngisitsho kuwo nje bonke abantu labo abalombono ofanayo njengowami kunjani ukuthi abaphathi beke behlangane bekhulumisane njengoba uma sikhangela lapha sibona ukuthi nana iqembu elingawina ezimbabwe izano loba i-CCC. So bengingesicelo mina ngedwa ukuthi kunjani amaqembu la amancane eke ebambe ekhulume ebambisane ukuthi president sivotele i-CCC ukuthi ngapha phansi kuma-councillors lama-members of parliament sivotele awethu amaqembu umuntu uyabe elazi lakhe iqembu ukuthi liphi beke behlale nje bekulungise lokhu ngoba singabe lokhu esikudletshwana yi uthatha ivoti lakuye thele eqembini lakho engasoze yiye ndawo kupresident uyewinisa izano anti uyabona ukuthi kusibuyisele emuva konke lokhu yalo ake lihlale phansi baphathi bamaqembu like lilungise lolu daba please. Siyakwazi ukuthi kumele silivotele kuma-councillors lakumasezikhundleni zasephalamende kodwa sicela ukuthi lilungiseleni lifundise abantu ukuthi kumele bevotele i-president i-CCC. Siyacela bakithi kulungise lokho.
Ndivuka njani Studio 7 ngiyalivingelela ngekuseni enhle. Ye udaba saluzwa lwendaba yesikhokhoma i-primary school. Ye asazi indaba le ngabona iyakhulunywa emuva le ngeke ngayizwa emoyeni kusasaphethe uNdlovu emahofisini enkaya. Lamhla i-understand ubana akusenguyena Ndlovu. So lolu daba kumele silulandelele sizwe abatsha ngicela liphakame lonke lafunda kwesikhobokobo e-primary. Indawo iyabhidlika akula toilet akula bathroom yisikolo nje kodwa isikolo sasinodumo emuva. So nxa kuyikuthi kakulanto ethatha indawo yekelena abadala labo abatshaya izandla le ntweni ezingayisizo kulezamende khona phana zabona about 30 bags baphica abadala kwahlalwa phansi batshaya izandla abadala betshela into engayisizo. Konke lokho siyakuzwa siza kulandelela konke lokho thina abatsha ake sikhakameni isikhathi esikhandile mathebeleleni sawu yiyo indawo engiyaziyo yokwana ayivumeli izinto ezingaqedakaliyo. Xa kuyukuthi kumele kosikhobokhobo kutshintshe abadala kusale lo mphatho khona ongena ophetheyo manje hhayi uzasala abadala bakithi betshintshe ngoba batshelwa ukubana bafundanga. Konke lokho siyakuzwa siyabonga.
Bonani basakazi bami ka Studio 7 lonke labalaleli bonke ba Studio 7. Mina ngithanda ukukhuluma ngendaba ka Emson Mnangagwa ongumongameli welizwe leZimbabwe. Uma yena ekhuluma esithi ukhuluma lezinduna ngendaba yeGugurawundi engachaza ukuthi ubani umsungulo weGugurawundi. Uma sisizwa amahemhem njengoba thina sasipancane ngaleyo mnyaka kuthiwa nguye owasayina icheki yamonot Korea nayezotrena ngeGugurawundi. Pho namhlanje wayengatsheli izinduna ethi izinduna njengoba ndibizile ngilani kobulawayo kwesithole yimi engambulala abantu beGugurawundi. Nofortune Charumbira uyityo ichief kaseshonini ufunani endaweni zamandibeleleni uzakhuluma ngani wayibonayo yaziyo njengoba layo wayengomunye wabo wabulali beGugurawundi. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7. Yebo, simzwile umfundisi lo lupana okhuluma osekhuluma ngezepolitiki esejoyine ezepolitiki esitshela ngedamu eli-1. Akula sibhedlela, akulani abantu bakithi bayahlupheka eSouth Africa, abanye bayabulawa. Yena esitshela ngedamu lelupana lisizani, wayengatsheli abantu bezanu-PF baphakamisa inyawo. Kuvula imisebenzi, kuvuleke kahle. Golide litshontshwa eZimbabwe linenge ukuthi kuyakha izibhedlela, imisebenzi iyavulwa, kodwa bayasitshela ngedamu. Hhayi, bafundisi iphumana entweni zepolitiki.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, umongameli Joe Biden izolo wethule uhlelo lokwehlisa intengo yamafutha ezimota ngokuvula ngokusemthethweni ukwethulwa kwamafutha ezimoda eziphalene ezibekelwe lapho sokomile ama strategic oil reserves. UBiden usole ukuhlaselwa kwele Ukraine ngumongameli Vladimir Putin wakwele Russia athi yikho sekubangele ukukhwezwa kwentengo yamafutha la. UBiden uthe kwethulwe amafatshi ayizigidi ezilichumilanhlanu 15 million barrels. UBiden uthe njalo intengo yamafutha iyehle nsuku zonke ngeviki edluleyo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson.
Isimo somnotho msakazi isibe kakhulu, singananzelela ke i-inflation ikhwelile, intengo yento eziningi ikhwelile. Kanti ke nxa singakhuluma ngentengo yento eziningi ngoba izinto eziningi lezi ezithengiswa endawana zonke ezidlula ezandleni zalaba abazilayitshayo ke phecelezi ngesilungu i-transportation sector ke eyiyo yona ephila ngokunatha amafutha. Ngakho ke amafutha ezinqola lawa aqakathekile kakhulu ukuthi ke sikhangele intengo yawo. Njengoba utsho futhi ukhuluma ngawo futhi ukuthi umongameli uthi usezamile ukuthi ehlise intengo yamafutha. Hayi, umongameli Joe Biden uyaphosisa kulokho, akunjalo. Amafutha aqongile mphela, aqonga kusukela ngesikhathi izinto zisame kahle kuzofika khathesi aqonge nge-100%. Ngoba amafutha besiwathenga ngamadola amathathu, khathesi amafutha sesiwathenga ngamadola ayisitshiya galoni. Ngakho ke lokho ukukhuluma hayi kakusikho sibili, amafutha aqongile kakhulu sokudalele ukuthi le ntengo yezinto zonke nje ikhwele phezulu. Ngakho ke mina ngithi hayi, isimo somnotho kasimanga kahle sibi, singamlaleli nje njengomongameli esiyenga.
Kodwa nxa sikhangele yona impilo yabantu beMelika ngemva kobhubhane lwe-COVID-19, kulomehluko yini njengoba sike sabona indawo ezinye sezivalwa lokunye kunjalo?
Impilo nje yona itshintshile kakhulu, abantu abaningi basele bengenamsebenzi. Kanti ke amabhizinisi amaningi avalile okokuthi kwehlule lokuthi akavule manje. Lokho kutshintsha impilo zabantu, kwenze impilo zabantu zasala zisesimeni esibi kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. udlakela oluqhamuke einsiza lasematopo lapho okuchawe khona abasekeli bebandla le-CCC luthiwa ngabasekeli be-CCC lutshengisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa kalani lokuzama ukuthi alungisise udaba lwegugurawundi. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.